baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 15 kumpalakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
umsekeli womongameli ngesekelo sombuso vele ufanele akhulunywe nguye president ba ufanele amkhulume kunapha sevuma isikhundla sakhona. Ngibona ngathi engingaba kulokuxabana okuthize.
Ibandla leZANU-PF selikhethe ngokusemthethweni umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli walo, ethatha isikhundla esithiwe singasela muntu ngokususwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Idorobho lidinga ukuthi liphefumule and izihlahla ziyasiza ukuthi umoya ugeziseke, njalo siphefumule umoya ofresh ohlanzekileyo.
Inkampani yengcingo e-Tel 1 inikeze umanisipala wakobulawayo izihlahla njengendlela yokunanza inyanga yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwazo elizweni. Iqembu leHarare City elabesifazana selifinyelele kufinal eyomncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships ngemva kokuphumelela kumdlalo we-semifinal eliwudlalela mhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leZANU-PF selikhethe ngokusemthethweni umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abe ngumkhokheli walo, ethatha isikhundla esithiwe singasela muntu ngokususwa kobe ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uhle wakhethwa njalo ukulimela kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Wamukele ngenjabulo lesi isikhundla, wabonga ibandla lakhe ngokumethemba ukuthi alikhokhele kanye lelizwe. Utshele abalandeli abakade besemhlanganweni lo ukuthi sokumele baqalise ukukhankasela ukhetho lomnyaka ozayo. Ubekhangelelwe ukukhetha abasekeli bakhe ababili, kodwa wathi uza kwenza lokhu kunsukwana ezilandelayo. Ugcine kodwa ekhetha onobhala bedale lePolitbureau abagoqela umnumzana Patrick Chinamasa, umnumzana Obed Mpofu, unkosikazi Opha Mchinguri Kashiri obesengumgcini sihlalo webandla leZANU-PF, labanye abafakwe ezikhundleni ezivuleke ngokuxotshwa kwamalunga ecele le-G40. Obengumongameli umnumzana Robert Mugabe ubengekho emhlanganweni lo lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe, owaxotshwa labanye bakhe okwathiwa sebehluthene intambo zombuso ezaziphethwe ngumongameli Mugabe esesengumongameli. Ibutho lancedisana licele leZANU-PF elibizwa ngokuthi yiLacoste ukuthi lisuse uMugabe embusweni ngenkani, loba nje lilokhu lisithi kalizange lihluthune intambo zombuso welizwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMavis Gama obesemhlanganweni lo uchasisa okubonileyo, sizixoxa laye khonapha kuhlelo esecingweni. Siyakwamukela Mavis Gama.
Niyabonga litshona njani balaleli. Okunye kokwenzakale lapha emhlanganweni ukuba kube lesicelo esivele kubomama abafuna amadlunga lawa axotshwayo ewe awe-G40 abalisa unkosikazi Grace Mugabe uJonathan Moyo kanye lomnumzana Sylvia Kasikwere ukuthi balethwe ekhaya babhekane namacala abo, babotshwe bajeziswe labo nxa bethe batholakala licala.
Ye, manje
kukhethwe njalo abanye abambalwa ukusila ibandla leli ababalisa umunye ngoba kubutho u-Major General Delbert Rugege, yena obekwe kusikhundla osekuba ngu-commissariat. Lesi sikhundla-ke ngilesiyana sokukhankasela kumbe ngithi mina ukudinga usekelo ebantwini njengoba ilizwe selikhanyelele ukubhekana lokhetho. Sekhuluma phezu kokhetho uthi yena ukhetho oluzayo lomnyaka ka-2018 kakumelanga lube lodlakela. Basikho isidingo sokuba lodlakela, wathi njalo vele labo abamabandla aphikisayo akasesekho, asaqinanga kangako. Ngakho ukhangelela ukuba ibandla leZANU-PF lize nguba ngokwedlulise amalawulo. Wathi yena usiyafika isikhathi sokhetho ngomnyaka ozayo, uThembiso Zulu ukuba phebe sekwathiwe izindlu ezizinkulu ngane ezingamakhulu amane 400,000 houses ukuze abantu bathole indawo yokuhlala. Uthe sekhuluma ngezokulima wathi uhlelo lokwana luka president olokunikeza usizo lwempahla yokulimisa presidential scheme seliyasabalala lufinyelele kuyo yonke imizi ube omunye umuntu wonke athole lolo sizo alime abe sethola isivuno esingcono. Kuthe kusiya kuhlangothi lwabomama ukhethwe unkosikazi Lebuchi nomona ukuthi abe nguye okhokhela isikhundla esithiwe unkosikazi Grace Mgabe ngemva kokuxotshwa kwakhe yena obekhokhela uhlangothi lwabesifazane. Kwathi-ke kundaba zabasekeli bakhe lanxa uZulu obekhona kulo mhlangano ebelindele khonokho badanile abantu kodwa bathi bakhanyelela ukuthi bazokuza ukuthi ngobani abazakhethwa.
Ngubambe umlomo khonapho mbijana ungaqhubeki. Kodwa umomo ubunjani nxa ikhuluma esethula la amazwi abantu bebenjabe bewamukela ngokuthaba yini bekulokuthokoza kuyini okubonileyo nje ngomomo athi khona?
Bebejabule kodwa kuthe kusukuma umphathintambo wedolobha leHarare unkosikazi Chikukwa abantu bamhoza betshengisa ukuthi vele ngabamthakazeleli kwaba lokuxokozela kwaba lomsindo abantu vele uthe ekhuluma esethula amazwi akhe akekho obemlalele njalo bebedubeka abanye abakhokheli kade belokhu bekulo mhlangano nxa besithi ba-try islogan lokhu besajayele umnumzana Robert Mugabe bebegagasa-ke begcina sebephambanisa endaweni yokuthi bakhulume igama likalo okhona begcina sebekhuluma elalo isikhundla.
Bakhona abanye abakwenzileyo
umaphandle kwalapho kade kusenzelwa khona umhlangano.
Efele
ibhakana ebelibhala ukuthi umnangagwa wabulala umngane wakhe uthethwe ngabasotsha ngemva kwalokho waya kwethulwa emapholiseni ukuthi ungabikhona yimphenzakale ngesikhathi umnumzana mnangagwa ephakathi kokukhuluma esethula umbiko wakhe wokugqiba usebenzi walamhlanje. Kodwa-ke sikhangele kwezempahla namhla bekungagqokwanga mpahla yebandla ngaphandle kwathena umnankagwa lo mkakhe athi begqoke ilembu lebandla njengalokho esivele sikujwayele. Leli lembu lilomfanekiso wakhe kanye lalo nkosikazi ungwelaye ongu-deputy commissariate nguye kade ukuthi imengi bebegqoke ama-t-shirt nje abengela buso bomuntu singazike phambili nxa ngokuya kwesikhathi ukuthi babe sebelokhu beqhubeka yini bengagqoki izembatho ezilobuso bomuntu.
Okunye njalo okuqakathekileyo okubonileyo kuyini?
Abantu babuyile ngobunengi njalo umhlangano uhambe kuhle bekuthulisekile babuyile besedlula iinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 7,000 inkulungwane ezisikhombisa 7,000 abantu ababuyileyo kulo mhlangano. Ekugqibeni kwalo mhlangano-ke kuphiwe umuntu wonke kuthiwe uyaphiwa ihampa okuyisipho obekugoqela orayisi labochukela kanye lamafutha okuphekisa okuyinto esingamangalisa intathelizindaba labani. Kodwa-ke nxa sithe sidingisisa kwatholakala ukuthi ngenye impahla eyayithe yadingwa ngunkosikazi Grace Mgabe ebisasalele akade belokho beyiqedisa leyo mpahla ukunikeza uZulu. Okunye njalo yikuthi
kukhanyasobala
ukuthi abakubutho lokhu bengena besiba lezikhundla ebandleni singakhangela kupolitics bill sikungeniswe ababili abakubutho ababalisa u-Marshal Terence Shiri kanye lo Major General Sibusiso Moyo aba-ke bekuyinkokheli yakubutho kathesi sebekwezombusazwe kungani uyaqinisa kumbe uyababonga laba abakubutho sesimbona njalo sefake ukhombiza ozabona ukukhankasela ukhetho uMajor General Angel Betty Rugeje. abantu babone ngani esikhulumisane nabo abantu zimaphaza abangathi bebandla lezaluphefu bathi hayi lokhu yikubonga njalo lokuqinisa lokuphumela egcekeni ukuthi bekuvele ilizwe leli libuswa ngababubuto lokhu yikuziveza nje emhlanganweni kanye lakuhulumende.
Hayi kuyezwakala, hayi sibongile kakhulu ukuxoxa lawe ukuhlela.
Ngibongile.
Yebo ke balaleli, lo bekuyintatheli izindaba yethu uMavis Gama obesikhuluma laye obesemhlanganweni oweCongress yebandla leZANU PF. Njalo silokhu sikudaba lomhlangano lo sixoxe lomnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena othi mhlawumbe kule ngxaki ebhekane lomnumzana Mnangagwa ekukhetheni abasekeli bakhe.
Ngoba phela vele umsekeli womongameli ngesekelo sombuso vele ufanele akhulume nguye president, kuba ufanele amkhulume kunapha esevuma isikhundla sakhona. Ngibona ngathi ngeke kungaba kulokuxabana okuthize ngenxa yokuthi siyazivela abantu bezanu pef ahlale besibabana. Kule kwakhathesi nje ungazinandelela ukuthi ugeneral Chiwenga wayengumuntu owayevele ekhangelelwe ukuthi uza kuba ngumsekeli kamongameli, kodwa antshi ubanga uvele ukuthi wakhona kufanele kufakwe umuntu ongumama. Yi-old border, kodwa ngibona ngathi mina kubuphabana kwakhona khonokho kukhona ukuthi bazafanele baqondane lapho ukuthi bafake yena uJiwenga. Ambuntu bezibe indaba yakhona bazayicinya kuze kufike nini. Sibakhuluma bathiwana nxa umuntu elibutho esekhiphe ihovorothi yakhe leyani esibutho iyabe siyefanele ukuthi abe bamfaka isibuthiso umoyo emsebenzini. Ambuntu kuyethusa ukuthi luwakhiphe ihovorothi yakhe agqoke isikhundla siyaba ngumseli kamongameli. Abantu bezanu pf bavelekile sobantu abayithukayo njani.
Okuningi ke okukhulunywe ngumongameli Mnangagwa uzwakale ekhuluma ukhomisana umlotha labanye, njalo uthi elezanu pf lizananza amalungelo abantu ogoqela amalungelo ezitabane.
Ya kukhanya vele nxa kuyinkulumo sibili ekukhulumeni umnumzana Mnangagwa ukhuluma vele into ezisekayo ethandwa ngabantu. Okuthi uzakwenza kuba sizakwenze hhayi asibe sikhulume ngakhoakhesi, kodwa ungaziya uze loba kuma-provincial committee meetings abo inhlangano yabe ama-province bengakahambi kwi-congress, abantu bakhona babevele ekhuluma besithi hatshi singabe silokhe sicabanga owakudala laba babejipho thi babeethusele. Sokhanya ukuthi yena uMnangagwa sekhangelele ukhetho lika-2018 lokuthi athathe ezinyeisekeli ze-opposition. Ngibona ngathi mina iy'nkulumo zakhe uzakwenza angikhona ukuthi kule choice la ukuthi ahuge abantu abaningi ukuthi bamvotele.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxe laye eseHarare.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqodo ngeZimbabwe suku zonke ngo-6 a.m., 2 p.m. nango-7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi athi 909 Metam Wave, 4930, 15580 laku-6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of
Inkampani yengcingo e-Airtel 1 inikeze umanisipala wakoBulawayo izihlahla njengendlela yokunanza inyanga yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwazo elizweni e-National Tree Planting Month kanye lokugcina umhlaba lomkhathi ukuhlanzekile. UBathabile Basuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emkhosini wokunanza lomsebenzi wokukhuthaza ukuhlanyelwa kwezihlahla emele umeya wakoBulawayo uKhansela Ernest Rafamoyo uthe bayajabula kakhulu ngesipho esivele eTel 1, njalo izihlahla ziyimpilo ngoba kuyizo ezihlambulula umoya ophefumulwa ngabantu. Uthe isihlahla salonyaka ngumbumbulu.
Ilanga lanamhla liqakathekile ngenxa yokuthi sireceive impilo from Tel 1. Izihlahla ziqakathekile kubantu wonke abaphilayo, even kunyamazana. They are very important ukuthi umoya osiphefumulayo ufela ezihlahleni, lawo clear ezihlahleni.
Umabhalane omkhulu wekhansili yakoBulawayo unkosikazi Sikhangele Joe uvumelana lomoyo ethi izihlahla zenza idolobho lihlale libukeka njalo lihlanzekile.
Idolobho lidinga ukuthi liphefumule and izihlahla ziyasiza ukuthi umoya ugeziseke. Njalo ungananzelela vele idolobho lakoBulawayo loba phakathi ku-CBD sinezihlahla eziningi ngoba thina sibona izihlahla zimpilo njalo zenza kube kuhle.
Umqondisi weTel 1 emhlubulweni weMandebeleni umnumzana Wing Sivanda uthi baniyeze isipho sezihlahla ezedlula inkulungwane ezimbili laloba nje belethe inkulungwane.
Sibuye lesihlahla ezingu 1500 thereabouts being part of inamba enkulu 2300 thereabouts esizayiletha koBulawayo.
Kolunye udaba oluhambelana lalolu, inkampani yamandla kagetsi eyezesa inikeze ikhansili yakoBulawayo isipho samabhini angamachumi amahlanu. Umqondisi wezempilakahle wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Edwin Sivanda, uthe lokhu kuza kwenza ukuthi idolobho lihlale lihlanzekile ngoba khathesi indawo zokufaka ingcekeza zingeneli.
Siyabonga ukwamukela amabhimu ang-50 avela kuZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, yona esebenza ingaphansi kwezesa, ukusipha la amabhini azasiphathisa kakhulu koBulawayo ngoba amabhini ayasilela.
Izihlahla lezi zihlanyelwe endaweni yokuphumulela lokuzilibazisa eBulawayo Centenary Park, kuthi ezinye zizahlanyelwa endaweni ezehlukeneyo edolobheni leli. Amazwe wonke omhlaba abhekane lohlupho lokuguquka kwezomkhathi njalo alomlando omkhulu wokukhuthaza uZulu ukuthi alondoloze umkhathi. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Life Talk namuhla sixoxa ngomhlangano webandla leZANU-PF or Extraordinary Congress owenzelwe eHarare. Thumela i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingenelani kuhlelo. Abongi besibhedlela se-United Bulawayo Hospitals abakade bekhalala umsebenzi bayatshengisela emahofisini esibhedlela besithi basebenza nzima bengelampahla lemithi yokwelapha izigulane. Becala abaqondisi besibhedlela ngokuthi ababaphathi kuhle sebebuyele emsebenzini. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esibhedlela se-UBH sibikwa sesibuyele ekuqhubekeni njengensukwini kulandela ukubuyela kwabongi abakade bekhalala umsebenzi ngemva kokutholiswa impahla yokusebenzisa abakade beyikhalela isithengwe ngesithumuthumu. Izisebenzi ze-UBH bezikhalele umsebenzi ngomvulo kuyona le iviki zisola inkokheli zesibhedlela ngesimo esibi ezibhekane laso bethi ukuhlukuluzwa kwezigulane lezi sebenzi akuphele izigulane zitholiswe imithi ngoba zibhadalela ukwelatshwa. Umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association AUBH umnumzana Anthony Majongosi uthe yonke impahla abakade beyifuna iphangwe yathengwa njengokwethembiswa kwenkokheli zesibhedlela, ngakho ke sebebuyele emsebenzini.
Sibone abantu sihlalile phansi namhla. So nokuthi abantu bathenge izinto sesifunayo ukusebenzisa isibhedlela. So sakhulumela nayo ukuthi siyaqhubekela phambili siyisebenze emsebenzi wethu.
UMajongosi wengeze ethi kuvunyelwene ukuthi akulamuntu ozahlukuluzwa kulandela ukukhalala umsebenzi.
Indawo ye-pharmacy sithi sina i-pharmacy leyi asiyifuni. Because i-pharmacy leyi le pharmacy yethu yisibhedlela yi-government. So sifuna ukuthi i-pharmacy yethu ibe lama-drugs. Manje kathesi akulama-drugs le ndawo ye-pharmacy leyi. So singakhangela kakhulu, siyabona ukuthi i-pharmacy leyi ilabantu besibhedlela bakhona phakathi.
Wabongikazi unkosikazi Nokuthula Nyathi uthi kulabo mongikazi abahlupha ezinye izisebenzi ethi kulomunye oseze esaziwa la izigulane ukuba uyahlupha, ngakho bafuna kuphele ngoba kubenza basebenze nzima.
So isibhedlela kumele sizame by all means ukuthi besinike ama-resources sikwanise ukwenzani ukuncedisa ama-patients ethu. Lapho sister in charge abasihluphayo khathesi esispeak kulo sister in charge we-outpatient department uyakhathaza amanesi, abantu abasebenzi bekhululekile ngenxa yakhe. Kuthiwa ngusister Msimanga, abantu basebenza bengakhululekanga ngenxa yakhe umamayelano. Sedendo side kuyasikhathaza kakhulu.
umqondisi we-UBH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu kube nzima ukumthola ehofisini lakhe umabhalane wakhe ubethi gakho uye emhlanganweni. Izibhedlela zonke ezweni jikelele zibhekane lodubo lokusilela kwempahla yokusebenzisa kusukela ukuhlamba izibhedlela kusiya ezimoteni ezithwala izigulane. Imithi yona vele kayisabonwa, izigulane ziyazithengela osekuthiye ezempilakahle zibhazalele ngesisu. Lalapho uhulumende esethula uluhlu lwendleko yakhe ibhajethi, umsebenzi wezempilakahle bawabele imali encane okubikwa kuza kwengeza ukusebenza nzima kwezibhedlela. Izisebenzi ze-UBH zibuyele emsebenzini zathembisa ukuba iziphathamandla zesibhedlela zingake ziphathe kubi izisebenzi lezigulane zizabuyela ekukhalaleni njalo umsebenzi ngoba bakhathele ngokuhlukuluzwa bethule. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Iqembu leHarare City elabesifazana selifinyelele kufinali yomncintiswano weZone 6 Volleyball Club Championships. Tatheli izindaba yethu Joseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leHarare City linqobele iTemplate laseSouth Africa nge-3 kanya kusemifinal yakuqala lapho eliphumelele khona kuze zonke izigaba zomdlalo ezintathu. Kuhlandla lakuqala iqembu leHarare City linqobe nge-25-22, kuthi kuhlandla lesibili linqobe nge-25-13, kwathi kwelesithathu linqobe nge-28-26. Umdlali weqembu leHarare City uAlvina Spanda uthi bazazama ngamandla abo wonke ukuba bephakamise inkezo isale kweleZimbabwe.
The first team who touch the tournament game is Zimbabwe. So, the point where we have was the Amazon Chief game. But our main objective is to win the final.
Kusemifinali yesibili kucele labesifazane iqembu leBotswana Defence Forces ilo elidlulele kusigaba esilandelayo ngemva kokunqoba eleVUT laseSouth Africa nge-3-2. Lo mdlalo ubungachiphanga njengoba iqembu leBDF linqobe kuhlandla lakuqala nge-25-22, kwathi ihlandla lesibili lithethwe iVUT enqobe nge-25-22, ikanti kuhlandla lesithathu iqembu leBDF linqobe nge-25-19, kwasekusithi kwelesine leBDF linqobe nge-25-23. Kusasa iqembu leCamplets liza dibana leVUT kudingwa iqembu elizaphusha imidlalo elisendaweni yesithathu. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
UChris Gandhi weStudio 7 esethulela uhlelo lweWoza Friday.
Namhlanje kuhlelo lwethu Woza Friday silomhlabeleli njalo engu-producer u-Oscar Mdlongwa oyazakala ngelithi Oskido, umkhokheli weKalawa Jasmine. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani lezi nsuku Oskido?
No, I'm busy. I just finished my album, so I'm busy promoting album members.
Ithiwa yini album le?
My check is now available on iTunes, 50 Degrees, Oskido, 50 Degrees.
No, umnyaka awuyenza ama-shows akho lana oyakwenza eZimbabwe?
Well, I'm doing a lot of shows in Zimbabwe, Lesotho, Botswana, so I'm just all over. I want to play. So I'm just busy finishing my check. So 27 years is a big one, which is still up our blower, which is big. It's really Amazon Sports Complex in India. So it's not just different artists. And then immediately, now I've got to have to check it out, and then
kukhona yini okukhangeleleyo ukuthi uphathise ama artists aweZimbabwe?
Well, I don't help. I don't have a particular area because I'm working with different artists. I'm from Zimbabwe, I'm working with Nigerians, so I'm not a one-man person which I focus in one area. So I focus all over the continent, you know, because I don't limit myself. That's what I've been doing for years. As it is, I'm busy now with a brand new song, Enzo Ispana Manje, not a video, yeah, so there's so many artists in Zimbabwe.
Okay. so I don't put myself in one particular space. But yeah, in Zimbabwe, I help the artists all over.
Ngapha ke kwele Melika bakhona okhangelele ukuthi usebenzela.
No. Not at the moment. Umuntu engisebenza nawo Louis Vega is part of the master's work. Yabona, that's the person who I'm busy working with. Yabona at the moment.
Khona lapho owake wenza ingoma kamahlathini leyana. Kanti ungasitshela nje ukuthi laphana waye kwenza njani ukuthi uzwakale nguye yena ohlabelayo but ibeat isitshintshile.
No, we had to go sifune i-vocalist ecula njengamahlathini, and then from there we got the right person who owene voice efana nekamahlathini. Then from there ingoma yakhona bathi miruba melodi yalapijeni nje lihulu ya phalaphala yalapijeni nje lihulu. So therefore, we to get the right voice for that song.
Ah, it's one of my favorite. Ngiyithanda kakhulu.
No, ngiyabonga Nkosi yami.
Umculo wakho, indlela ocula ngayo kathesi, ungathi wena yini igama layo. Umculo yaguquka sokulabo gqom lokunye kunjalo owakho ke.
No, you must understand ukuthi igqom is the part of kwaito. If ungamamela omunye phezu komunye, those are lyrics of kwaito. You understand? It's only, it has gone upbeat, so there is a much difference. I check out the biggest songs now as a gqom, all the got mostly kwaito lyrics. So for me, I think you must understand that as time goes on, there is always a change in the music industry. I wanna people change, and also they change different styles. I wanna still part of Kwaito. I'm there in the gqom. My new track called Ama Orange. Uzoyizwa is a gqom track. Na uzoyizwa which is Ama Orange. Siwani ku teacher. Si imkwadisele. Siwabeke phansi. This is the pinduka. We are born. So the Kwaito elements are still there, brother. So it's only that you must understand when generations change, people they start calling this and that, but it's still like that.
Hayi kuzwakala. Hayi mbongile kakhulu. Likhona yini lokugcina ungaliphosela abalandeli bakho?
Ah, mina ngithi maniza eAfrica, make sure that just check out my page at Oskido. I believe ngizobona ukuthi ngidlala kuphi. For those who are coming through, you are going at this side. Banyazi ukuthi baningi abalandeli abakhona. So nani ningangithola, you can follow me on Instagram, Oskido I Believe. Kutwitter ngizomthola Oskido I Believe. Kufacebook ngikhona. And then nje uyabona niziphathe kahle. Siyazi ukuthi that time of the year okuba yisithithithi. Kela niziphathe kahle emakhaya. Uyabona kube mnandi. Happy New Year in advance to everybody.
Ngibonge uChris Gande obesethulela uWoza Friday xoxalo Oskido weSouth Africa. Singeke hlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla lizwana uPF selikhethe ngokusemthethweni ukuthi uMongameli Mnangagwa nguye ozaba umkhokheli walo ethatha isikhundla esithiwe ngowaye nguMongameli uMnumzana Robert Mugabe. Inkampani yengcingo yeTel 1 inikeze umanisipala wakoBulawayo izihlahla njengendlela yokunanza inyanga yokukhuthaza ukuhlanyelwa kwazo elizweni. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.